Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi, umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi, uMoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni, eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko, lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. UMoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesiphala senkosi esikhangelela ukuthi khona ababeshotile ngakubona ukuthi kulesidingo bathola through ama-chief ngoba u-chief lo chief uyanikwa 5 rand per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zonezwe ezabona bo abantu besalele.
UMoyo uthi eminyakeni edlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqindi zonke. UMoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi, intandane, abazali ababola ithumbu, abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazala abantu okuthiwa bayaswela zelabatholi lutho, umuntu akalamntwana osebenzayo kala source of income vele uthembele ukuthi emasimini, nxa emasimini izulu ingasananga akulatholi uphumayo. So bonke bona babantu baphanda ikategori yokubhenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sivise jodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ungathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyeni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngahulumende kukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini ezigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngobana akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidiphose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele i-Studio 7 ngiseNkayi, nginguNokuthaba Dlamini.